Abe Council of the Blind Zimbabwe babika ukuba sebenelise ukusiza abantu basemathebeleleni North abedlula ikhulu. Lokhu besungule lolu hlelo lwabo lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ephathelane lamehlo olweviki yonke. Umnumzana uMbulani Ndlela owenhlanganiso le uthi umkhuhlane lo wamehlo usabalele kakhulu abantwini asebebadala, ngakho babhoda ngezindawo ezehlukeneyo zesabelweni lesi beselapha njalo benika amangilazi kungenambadalo.
Sinceda abadala ngodubo lwamehlo ikakhulu abathasanazi ukuthi bakithi umkhuhlane wamehlo usuvamile kakhulu. Siyabuya ke thina sivele Council for the Blind sizobancedisa ke abadala ke kulezo ndawo eziyabe zizikhethile, sakhulumisana labo. Njengoba nje ngikhuluma khathesi besise-Victoria Falls lapho esincede khona abadala kanye labantwana abalodubo lwamehlo. Ke esikwenzayo nxa sesifikile siyabaphathisa kakhulu, sifica ukuthi abanye ababengelayo imali yokuthi babhadale iCouncil for the Blind iyanika-ke isandla sokuthi ibadonethele ibanike amanye amaglasi. Njalo lamanye la aya ethengiswa abe ethengiswa ngentengo ephansi ukuze benelise.
Undlela uthi kusasa bazabe besedethe ngohlelo lwabo lolu.
Siyaphathisa-ke khona kusukela ngithi iMcNorth ngapha abe-Victoria Falls besilabo nje kusukela ngeMonday siyadlula njalo esinamhla khuluma sinje sise-Ewange okwanamhlanje siyababona siphakathi ukuthi sibancedise labo. Kusasa-ke sizabe sisedethi clinic khona ngayo lapho siyabanika uncedo ukuthi abantu bancedakale.
Umqondisi weklinika le unkosikazi Sindiso Mhlanga ubonge kakhulu okwenziwa ngabe Council for the Blind Zimbabwe esithi phezu komkhuhlane we-cataract kuvame njalo i-diabetic retinopathy ebangelwa ngumkhuhlane wetshukela.
Sikhangelela ukuthi nxa kuyukuthi umuntu angabuya kithi eklinikhi eMpumalanga thina asilawo ama-services wokunceda ngokwamehlo, siyaphonga uku-prescriber nje i-first line management yamehlo. Ikanti-ke bona be-Council for the Blind balolwazi olujulileyo ngokwelapha amehlo.
Omunye walaba abathole usizo kulolu hlelo unkosikazi Lilian Nyampane Munda uthi uhlupho lwamehlo lwamqala ngeminyaka eyadlulayo.
Khona kuluncedo kithi njengoba kunabe kobulawayo thina sisewange, indleko zama-transport basephulela sibili ngoba sisahambi sesibalanda eduzane. Baya sihlola babe sebethatha kama-sizes amehlo then bese besiyasilungisela, uyabhadala i-depositi bayekulungisela. Sebuya-ke sibuya siqedisa okuseleyo sebekunika amaglasi zakho.
Abe-Council for the Blind Zimbabwe baveza ukuba umkhuhlane wamehlo ovame ukuhlasela abaningi ngowe-cataract ebadaleni ngokukhula, kuthi abasakhulayo bona bavame ukuhlaselwa yokutshisa kwelanga. Ezinye zendawo inhlanganiso le esizihambile emathebeleleni North zigoqela e-Cholocho, e-St Luke's le-Lupane. Ngomnyaka babika ukuba bahamba behlola abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezigabeni eziyetshiyeneyo zelizwe hathi emathebeleleni North kuphela. Bathi njalo benelise ukuhlinza ezibhedlela abantu abadlula abazinkulungwane ezine 4,500 ngomnyaka ophelileyo oka-2022. Ngingunokuthaba Dlamini, ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange.